ngiyabinga lithola njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomkhokheli webandla lemphakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo.
Ngo-1987 ubaba uNkomo esengena kuZanu PF kwahambanga labantu, kwahamba kungabakhokheli abathize ahamba nabo, kodwa abantu basala emuva kutshengisa ukuthi i-decision ayithethe umphakathi wawungahambisani layo. Uzakhumbula ukuthi the only election eyenziwa ngo-95-96 izaphu sikuziginywe iZanu PF, abantu bemathwele ndabazange bavota kwaba le big voter apass. Lokhu kwabonakala sokufonywe i-MDC ngo-99 kusiya ku-2000. Abantu bemathebeleland benza lokhuyana okuthiwa yi-protest vote, yikuzathola ukuthi usupport usekelo olukhulu i-MDC lokuqala lwavela emathebeleland babantu abatshengisela ukungesabi iZanu.
Manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngeGugurawondi?
Babugande labalaleli, inkulumo yokuthi kwakumele ubaba uNkomo enzeni ngesikhathi abantu bebulawa ngeGugurawondi inzima kakhulu. Indaba yalahleka eLancaster ngo-1979 la ngemuva kwayiLancaster, yazolahleka ngo-1982 ubaba uJoshua Nkomo emisa intumbane. Mhlawumbe kusiyafika ku-1987 akulanto emangalisayo ayengabe esayenza ubaba uJoshua Nkomo ngoba ayevele esechithekile amanzi. Isisombuluko sonaleso sokuthi avume ukungena ku-Intercord yiso kuphela esasisehle. Ngiza kuveza futhi ukuthi uRobert Mugabe owafonela uJoshua Nkomo wamthumela umlayezo wokuthi iZimbabwe ayisabuseki, kungangcono aze bazolungisa ilizwe bendawonye. Yikho-ke kuqala ama-talks e-1987 Accord. Ama-talks lawa mayeqala ubaba uJoshua Nkomo u-appointa i-committee of five, usecretary wali committee owaye ngu-John Landa Nkomo. Kwakulalo babu Sidini Malunga, lo babu Agrippa Madlela the late, lo munye ubaba esengumlibele owaswelakala engozini yemota esigodini, lo baba owe-C5 engasoze ngumqambe, ngoba phakathi kwalaba abantu bomfazi ngoyedwa osaphila. Ubaba uJoshua Nkomo uyababiza endlini yakhe e-number 6 uthi kabeze uRobert Mugabe semfonele, wathena yena ilizwe kalisabuseki sedinga izaphu. Uyabapha-ke umlando wokuthi ababhale ugwalo ayezolupresenta kuRobert Mugabe sebekhuluma ngale unit. Umhlangano wabo bawubambela eCresta Churchill Arms laphana e-Four Winds koBulawayo. Owunye womugca kumbe wama-points i-committee of five le eyayilubhalile, babebhala ukuthi ubaba uJoshua Nkomo nxa eza kuyanegotiyetha leZanu PF ake yayinegotiyetha langokuthi abantu bemathebeleland sebefuna ukuphuma bazimele bodwa. Ubaba uNkomo akuprezente lokho. Kuyadanisa-ke bantu bakithi ukuthi uRobert Mugabe imhlangano yonke eyenzakale Churchill Arms wayethi nxa uNkomo ethola iripoti yayo, lo Robert Mugabe wayephiwa le iripoti khona le Harare eyiphiwa ngubaba uJohn Landa Nkomo. Ndizakhumbula ukuthi ubaba uJohn Landa Nkomo lo Mugabe babengani bayahlobana. Kwenza ukuthi lanxa sebesiyakhuluma khonale kwele Harare, uRobert Mugabe watshela uNkomo kulaba bekhona emhlanganweni wathi, ungazihluphi Nkomo, into ozokhuluma ngazo lapha ngiyazazi. UNkomo akazange kunanzelela ukuthi ukuzazi kwalezi zinto kwakubuya ngubani, kanti uJohn Landa Nkomo wayetshaya ngapha langapha aripote kuNkomo, aripotela kuMugabe eHarare. Kodwa kwamangalisa abantu ikakhulu iqula lelalibhala imigca yayizakhulunywa yokuthi indaba yokuthi imathebelelendi kungangcono izimele yodwa ubaba uJoshua Nkomo kazange ayifake kulezi zinkulumo.
Lo-ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemphakazi Republic Party, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.